Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 3 kumbimbi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli wedale lePhalamende ongowebandla leMDC uNkosazana Joanna Mamombe usethe soyicala lokuzama ukugenqula uhulumende ngemva kokubotshwa namhla ekuseni enyanga lapho abephatheke emhlanganweni wePhalamende.
Izano PF iphatheke kakhulu kulesi sikhathi ngokufuna ukuhlukumeza umongameli wo MDC President Tamisa sesibangeni sokuthi bazama ukubopha wonke umuntu oseduze naye mhlawumbe naye besethe samacala angekho nje.
Sihlaziya uluhlu lwama National Arts Merit Awards awenama lona osoluphumile.
Asiyazi kahle i-criteria yakhona bakhangela milanda nibona abakwaziyo khona ngale. So ngingakutho ukuthi kuthi bona bona ababanominate leyo babone kufanele behambelana kuhambisana lalokhu bona bakukhangelile.
Ukusilela kwamafutha ephetulo ledizili kuyaqhubeka elizweni njalo indwendwe zezimota lokhu zisiba zinengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kona lo msakazo wenu we Studio 7. Ilunga ledale lePhalamende njalo lingolebandla leMDC uNkosazana Joanna Mamombe usethe soyicala lokuzama ukugenqula uhulumende ngemva kokubotshwa namhla ekuseni esenyanga lapho abephatheke emhlanganweni wePhalamende. Igqwetha elimelayo uMnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi uzamiswa phambi komthethwandaba kamantshi eHarare ngomvulo ekuseni. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa laye ebikwa esetheswa icala lokudlwengula owesifazana. Okuningi ngalolu daba akukacaci njalo kasikho isiphathamandla sebandla leMDC esifuna ukukhuluma ngalolu daba. Kodwa ukuhlaziya konke okwenzakala kuleli bandla sixoxele sikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Okusegcekeni ukuthi iZANU PF iphatheke kakhulu kulesi sikhathi ngokufuna ukuhlukumeza umongameli wo MDC uPresident Chamisa ngakho sesibangeni sokuthi bazama ukubopha wonke umuntu oseduze naye mhlawumbe naye besethe samacala angekho nje. Yilo lolu udwe esilubonayo ukuthi lukhona manje kodwa okusalayo ukuthi uPresident Chamisa izala lokhu esebenza nzima siya phambili ekethuswa izinto ezenziwa izanu labantu ababotshwayo manje bebotshelwa ukusebenza ndawonye noPresident Chamisa labo bakhanya bethi bazimisele ukuthi nxa ikho kufanele kwenzakale kuzasetshenzwa ngaleyo ndlela elizwe leZimbabwe lize lithole ukuthula lokubuswa okusegcekeni okungasebenzisi amandla ngendlela engafanele.
Izehlakalo zokubotshwa kwamalunga ebandla leMDC khona ziqiniswa kathesi yini kumbe ikuqhubeka kokubekuvele kusenzakala?
Hayi, ziyaqila manje ngoba phela iMDC isichilo ukuthi izakwenza iCongress ngoMay 2019. Ngalokho kukhanya iZANU PF isikhuphukise izenzo zayo zokubopha bonke abantu abacatshangela ukuthi mhlawumbe bangagcina bevotele uPresident Nelson Chamisa nokuthi bazame lokubopha noba ngubani kugoqela naye uPresident Chamisa.
Ye, kodwa lingaba lesiqiniseko sakho lokhu ukuthi kule sandla sikahulumende phakathi kwalokhu kumbe sebandla leZANU PF?
Kule sandla sikaMnangagwa lo Charamba sicho njalo ngoba into leyi esihlale siyikhuluma kusukela ngo November 2018 lapho esithole khona imbiko yokuthi izanu ibisefake eceleni imali engafika i 6 million ukuthi sentyenziswe ukuthi kwenziwe kube liqiniso kube liqiniso ukuthi uPresident Chamisa ngeke abuye akhethe ukuthi akhokhele ibandla lakhe abe nguye ophikisana oyabe phikisana nezanu PF. Siyazi ukuthi lokhu kuyinhloso esilesikhathi eside kakhulu njalo umsebenzi wangkhona usuthethe inyanga ezithize usenziwa. Yikho libona manje ukuthi emavikini amalutshwana adlulileyo libonile ukuthi uZulu wezibabha ngabe bonile ukuthi ku-ZBC kuye waba nenhloso yokuthi kukhulunywe ngokuthi uPresident Chamisa ngakho legitimate kwanjani njani kubu-Herald bekuphunyiswa lezo ndaba ezifana lazenezo kugijinyiswa lolo daba ngendlela yokuthi kuzanywa ngemizamo yonke ukuthi mhlawumbe uPresident Nelson Chamisa angehlukeliswa kumbe kwenza ukuthi ehluleke ukutholakala ekhona ku-Congress ye-MDC. Iqiniso silalo njengoba sike satsho njalo besitsho enyangeni ezimbili ezidlulileyo.
Yiphi imizamo elizayenza lingakayi emhlanganweni wena omkhulu we-Congress ukubona ukuthi khonokho elikucabangela ukuthi kuyayenzakala ukuba nganelo?
Sizaqhubeka sihamba silungiselela ngokhetho lwethu nokulungiselela i-Congress yethu. Asoze kusetshenzwe ngendlela izame efuna sisebenze ngayo. Sizasebenza ngendlela ibandla eseliqhuba ngayo eseliqhuba ngalo udaba lwe-Congress ngendlela evele ihlelwe libandla atho indlela evela kuzalo.
Liza kwehlukanisa ngaphi ukuthi mhlawumbe abantu yibo abafuna lokho lelithi kufunwa yibandla lezanu PF njengokuthi umnumzana Monzora ancintise umnumzana Chamisa kumbe hhayi?
Into eqakathekile ukuthi siyazi ukuthi uPresident Chamisa uhlelo afelu akade sebenza ngayo indlela akade sebenza ngayo kule Zimbabwe la ku-MDC itshengisa ukuthi lempumela yokhetho isegcekeni. Ngakho bekungadingisisi kangako ukuthi kukhanye sengathi kungaba khona umuntu odinga ukuthi kube lokuphikisana phakathi kwebandla nxa sikhangela ukuthi uPresident Chamisa ulokhe engakadluli isibanga sakhe sokukhokhela ibandla njalo isebenza kahle kukhanye beke lokuphumelela. Mbonani khonokho kwenza ukuthi kudinga ukuthi abantu nxa bebona ukuthi izani zama ukusifisanisa kudinga ukuthi kube lobukhokheli obuzenza ukuthi singaniki izani ixesha lokusiqabanisa.
Lo ngumnumzana Nkoleleko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Lokho kwenzakala lelinye ilunga ledale lephalamende laleli bandla umnumzana Godfrey Sithole laye esezandleni zamapholisa lapho etheswa icala lokujojozela uDlakela. Asenelisanga ukukhuluma lebandla lezanu PF ngalolu daba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kuyaqhubeka elizweni njalo indwendwe zezimoto lokhu zisiba zinde emagalajini lapho amafutha ayabe ethe atholakala khona. Abantu abaningi bathi sebethenga amafutha la emkambo omnyama. Uhulumende uhleze sithi kulamafutha eneleyo kodwa okwenzakalayo iningi lithi kuveza sobala ukuthi akusoqiniso akuchoyo. Untungameli inkomo uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Reggie Shoko ngalolu daba.
Kuyinto emangalisayo kakhulu kulandela ukuthi amafutha akhwezwa alingana lentengo esithi yi-exchange rate ye-dollar futhi kubana i-conversion ye-dollar iba lula kulabathenga amafutha. Kodwa ngokakhe nohulumende uthi ngokuyigitsha okuncane esithi uphange wawoda ipetroli yadlula idizi njalo kuphampa kuhani kube kumhluba amalanga adlulileyo. So singakwazi ukuthi kuliqiniso yini lokho ngoba ungakhangela ngangemuva loo ndoda esithi nguminista wamafutha we-energy ubaba ugumbo athi akula amafutha akhona akula problem kodwa i-problem sonke siyikhangele. So ukuthi thembe ukuthi akukhuluma liqiniso singayisi sekwazi kodwa nxa sikhangela ukubana athethi kungaba kuyini uduwo ngoba kanye nxa ukhangele kweze economy imali khona sibili kuyatshengisa ngoba bafakile layona le mbali abathetha ngayo ku-interbank evele reserving sokuthi ukuthi imali ingabi khona sokuthi kuyini iproblem angayo yekwazi njengomcubungiliweyo kweze economy but ekucabangelayo ukubana bengabe belezikweredi lapho kuvela khona amafutha bengabe bethwe ngababhadale enye imali ethe gxa ukuthi kuvale isikweledi esidlulileyo kwenzela ukubana bephiwe amanye amafutha so kuyizinto esizikhangeleleyo kumbe esizicabangelayo ngoba kathesi sikutshelwa nguhulumende kunzima ukuthi sikubambe ngoba kwasitshela ngaphambilini ezinye izinto kodwa wakhaya kungehamba ngezinye indlela
ukusilela kwamafutha lokhu ungathi kuphazamisa uzulu weZimbabwe njani kuphazamisa abamabhizimusi njani
amafutha ngwawo yiwayezithi ibhizimusi ihambe ungakhangela kubana ngathi ngathi izikolo loba kuyini ukuthi into zika abantwana baya esikolo kufunakala imota zihambe and bese kusenzakala kathesi kula mabhasi amatsha la abehafa ngaurhulumente kuzuko ade sibejayele abantu ukuthi abe ngamadola mangasilela amafutha lawa benganaso esiba malutshwane okwenza ukuthi le mijova ikhweze esingathi izintengo zokugada ukuthi ungakhwela intengo zokugada kwenzakala ukuthi lento zonke zikhwele lalaba abafuze besinike bedeliva bababhizimusi amafutha bawathola ku-black market lapho bayathenga nge-$25 i-5 liter okwenzela befake imali yena leyo e-black market kuma-prizes abo so ngenzinye indlela zathola ukuthi kulezinye izinto esezikhwelize ngenxa yokuthi amafutha asilela kunjani
Lo ngumnomzana Reggie Shoko ingcwethi kwezomnotho ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 ekwabulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi i Studio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uluhlu lwama National Arts Merit Awards nama wona ananza imisebenzi yabaculi labanye abakumidlalo yama arts soluvelile asizweni ukuthi umhlabeleli wakobulawayo uCooksman uthini ngalo
mina ngokubona kwami ngibona ngani lulungile ngoba akukho kufunwa ngama organizers ama awards asiyazi kahle i-criteria kontwa khangelani landani bona abakwaziyo khona ngale so engingakutsho ukuthi kuthi bona ababanominatile babone kufanele behambelana lalo kuhambisana lalokhu bona bakukhangelele so ngingathi laphana kasingeke sisole besithini esingakumelela nje ukuthi sizeukuthi abawinayo ngoba
ye kodwa sikhuluma nje akukabi lokusola phakathi wabo abaculi ukuthi hayi mhlawumbe ngabe laphana kwenziwe lokho laphana kwenziwa lokho
ya ukuthi andiyabona into ngase sikhangela ama awards bese sikhangela ngama expectations ethu abaculi isikhathi esiningi uyabuthola ukuthi akuhambisani ngoba kusuka kube lezinye izinto ezingenayo ezinje ukuthi nginganika iexample ukuthi nganye ngebekhangela kumbe i-male artist of the music lapha uyathola ukuthi babebona bekhangele anti bona babekhangele e-international level bekhangele ama-artist wonke kodwa ubuse uthola ukuthi abanye besebethi hayi thina lathi silaba abanye ngapha abangakhethwa ngabethu abatha kuhle kodwa uthola ukuthi ubatha kuhle kodwa ayisikho kufunwa ngama-organizer
ye ungabe usitsho abaculi bakobulawayo
ye ye ngitsho bona kakhulu njengoba lami ngikhona kobulawayo ya engakuthi ukuthi hayi this time ubazamile ngoba mbone u-Brajays unomnithi usandra unomnithiwe lo likhwa ubana imbongi lwenzelezana la unomnithi so mbona ngani ngoba nto uyabona amanama awards awakho about music kuphela about i-art zonke ngama-disciplines athiyeneyo so xa kuyikuthi kucategory ye-music kuphela laphana kuyenelisile ukuthi lathi ngapha kuvele about 3 or 4 abantu abanomnithiwe mbona ngani i-fair representation
awulansolo ngokuthi wena awukho kulolu luhlu.
Ya usu ukhuluma ngento engengayithinta kancane kungxoxo yethu yona le eyokuthi kuyabe sekulezinye izinto lezi yabe ama-factors amanye abe sengena njengendaba zokuthi antiyabona uyakuthola ukuthi mina ngabe ngilayo ingoma emnandi kade ithandwa ngabantu kodwa usuthola ukuthi kuma-national radio stations kade ingatholi ukuthi ithayo antiyabona. So nxa sebejaji into ezinjengama-awards ingoma vele ezakhangelwa ingoma ekhala kuma-radio stations almost wonke ngingathi ngoba zikhona ingoma ezinjalo othola ukuthi iyakhala kuwonke ama-radio stations. So ubusuthola ukuthi mina yami yona le emnandi engiyitholi abantu kabayazi ujaji ayisikho ukuthi imbi kumbe ayithanga kuhle kodwa abayazi yikho lapho ku so kuba complicated khona into indaba khona ayikhona ukuthi kusuka kube yilokhu anti thina lathi njengangawo lawo sabe sele ngoma sithi hale ngabe ingenile kodwa ukuthola ukuthi at national level abantu abaningi abayazi.
Ngezinye indlela singathi eminye imiculo njengokuthi abantu okulolimi abantu abangalizwisisiyo kumbe olukhulunywa abantu abalutshwana kunzima ukuthi sifinyelele phezulu.
Ya khonapho ke ndabona kuba njalo uthola ukuthi umculo wakhona uappreciatewa ngabantu abalutshwana njengoba usitho khonapho uthola ukuthi ngabantu mhlawumbe bolimi oluthile yibo abayisekelayo kuphela usitholi balutshwane nxa usukukompare labaculi ababo uthola ukuthi bathola i-national airplay ngoba ntabona ukuthi ulwane othola i-national airplay uyaziwa lilizwe lonke ngoba abantu bayalaleli i-radio ntabona ilizwe lonke babukela o-TV babona amavidiyo elizwe lonke. So ingoma vele eyabiza thethwa kuyabe kukhangela into ezinjalo kumonitho ama-airplay abo-radio station leto ezinjalo so kusuthola ukuthi eyangapho zabe uthola kuma-radio station khose wonke ayikho uthola ukuthi khona kulawa angapha emhlubulweni wakithi kuphela abantu abanye abaningi bengayazi ngoba ayinaka kuyona lena eminye imisakazo.
Lo ngumculi uCooksman igama lakhe kungukhulekani bethule besixoxa laye ecingweni ekwabulawayo. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali thona njani izilukandaba mphakazo omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe sihlaziya ke umhlangano weCongress yeMDC ozaba khona ngenyanga kaMay. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umhlangano we-MDC lowo ozayo ngenyanga kaMay?
Ye, kuhle ukuthi bayenza umhlangano ukuze umcabango wabantu kube yiwo okhokhelayo. Kodwa it's interesting ukuthi abantu abasebenza bonke sebesebenze bonke futhi isikhathi eside kangaka mashi befike ethubeni lokuthi kukhethwe lo okhokhelayo bakhanya sebejikela ninyoka elumayo omunye sebizwa kuthiwa ungumthengisi vele uthengwe i-ZANU PF. So i-politics bazivela sebaa ukuthi bangama-politicians nje bengizocabanga mina ukuthi uma bekuyikuthi kumbe kuyayihlukanwa ngemibono kukhulunywe kungani yimuli abantu abayehlukeneyo but bezwisisana bekwazi ukuthi bahamba sempathi. Futhi okunye okubuya kushekise ukuthi bezothiza umuntu onjengobili abantu abaningi bayamhlonipha ubili but abantu bombangaze babuya bakhohlwe ababe bekuthiwa izolo maze kukusasa. Umuntu onjengobithi maye seyathi yena uchamisa ngeke aphume ngoba maye sephuma imbali kaMorgan iyadilizeka ngoba uDouglas ka-represent imbali kaGatshangela ebesekhohlwa futhi ukuthi wake wathi yena Morgan is a failure. Morgan umuntu ongazi ukukhokhela umokeni wazi washo wayenzela kipa njekeleni.
Ye kutwa seabono kubana ine ngiliti umnumzana Chamisa akubege engu umonga meli webandla. Kutwa bakona abanya bathi hayi nguye oyenza ukuthi bangabusi. Ingqondo enjalo inja?
Abantu bepolitics bayakwenza khonoko. Bayakhetha amaqembu phakathi kweqembu elikhulu bese siba lento abaphuma layo. Angithi yikho lokho phela okwenziwa futhi ngobidi ngesikhathi nabo omangoma besuka kuthwangelayo bashothela abantu nguye oyenze i-MTC yadliwa baphuma lokudla ixekana eceleni. So kuyenzeka lokho vele ekugcineni. Kodwa bona bona ababele mbono wabo mncane ukuthi ngiyobadlisileyo izolo. If bekhona ukuthi babonise abaningi bangakela bephume lakho although kunzima and siyakwazi ukuthi ipolitics yethu eZimbabwe ipolitics yokulandela abantu abaningi imob psychology ngesilungu. So akusoze kubasize kakhulu umuntu ukukhangela isisi ukuthi babuyelana nalowo mqondo. Ekugcineni abantu badakiwe ngokushela kwamibala engalisebenzisa and abantu badakiwe badakwe nguChamisa. So kulikely ukuthi vele nje bazohambanana leyo ndlela leyo ingabe i-effect ingabe liqiniso ukuthi ngiyabadlisayo ngoba babuya bethu futhi kusasa kurigiwe. So again iqiniso yiliphi lapho? NguChamisa yikurigwa? What happened? So i-politics yethu nje ayilaqiniso yona. Umuntu ukhuluma lokho acabanga njalo kumsiza ngasheneso sikhathi uma ekhuluma.
Abakhona abathi bona ngokusuka kwabo Love Momoyo, Abednego Bhebhe labo Thokozani Khuphe ibandla le-MDC selingani ngelentshonalanga kuphela. Uvumelana lakho, uyavumelana lakho yini lokho?
Kona kunjalo ngoba kule element of truth kule qiniso khonokho ngoba angithi vele ma ungena mpela empandeni esinye sezizathu zokuthi ukhuphe angasapotwa as umuntu ozothatha over from uMogeni ngesikhathi esiza. I think ngayinaleyo layinalawo mathonso ukuthi umuntu lo ungumama one ngokweyisa kwabantu bezibapho umuntu ongumama two umuntu wesiNdebeleni leqiniso ukuthi abanye bambize liqeni bathi awuyabona wona ungumsekeli kodwa awungeke unqobe lapha ngoba ungumuntu wesiNdebeleni. Of course-ke wasokumdanisa naye uThoko waseqalisa ukuthi ahlake waphuma labo lapho ngoba waphuma labana. Of course kulabanye ugudu khonapho kodwa predominantly vele abantu besiNdebeleni njene-MTC. So kungani kuthiwa yilokhuyani okwayenzakala ngesikhathi izaphu iphuma kuzala u-P F. So kusehlukanwa nje ukuthi abanye bale abanye bale. Yes, batho njalo abantu futhi bathi sokusukile odabengwa kuzani sibefoka iparty bezanu-P F izaphu kanguthi kutho ukuthi nje akusela represent. So kuyila abantu abasela ukudla phakathi khona phandle. Wabe kwazi ukuthi kule nto naleyo embenza yeleyo ukuthi leyaliqembu aliselayo mpela ilokuyani iparty yelokhu emathebeleleni. Ukhona i-points nje owalababa uMakhumalo for example nobabi lo Mpofu beLithemba Mpofu abalushwana nje ongagcina ukuthi wena mhlawumbe abantu ababathe besenzela nje ukuthi babe le nto abayibambileyo nabo.
Hhayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga baba. Thanks.
Okay, bye bye. Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti ehlaziya ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gandhi lilayo.
Wezabesifazana namhlanje Siloma Ndlovu weCholocho osithumele umbiko wakhe othinta eziningi eziphathelane lenhlala kahle yabantu ikakhulu ezigabeni zeMatabeleland.
Salvunani Studio 7 bingelelele ezihlobo ezilalelayo lolu hlelo. Libingelelwa umlaleli omkhulu, umlandeli omkhulu weStudio 7 uMandlovu waseCholocho. Indaba kamfundisi lo vusa abafileyo. Kodwa ke mina kangimsoli umfundisi lo. Abantu bakithi eZimbabwe bayazithanda izinto. Angazi ukuthi inhlanyelo bani yahlanyela ebantwini bakithi. Angazi kumbe umumbo nalo orapho holwa kakhulu ekhaya owangena emakhanda abantu bakithi. Konke la kule corruption khona umuntu wakithi kaswela kahle. Nangu sevuswa ebhokisini umntwana wakithi. kodwa ke qinisweni kuba buhlungu kusetshenziswa abantu. Angimsoli mina, ngisola abanabo abantu abathengwayo ngokuthi umuntu ekuze egqugquzeleke nguwe wena umencourageayo ohamba kuthi ulambi luhlule kudinga isikorobho usebenze uthole imadlanyana nale encane oyitholayo iyakwenelisa. Bayakhala abantu bekhaya abadala bathathelwa izinkomo ngothika mtanda kudala laba bantu bekhona. Sikhale sithi ugovernment, uphi ugovernment ozazobopha laba bantu? Ngoba ugovernment nalo nguye obathumayo, akasela mali ugovernment wakithi. Ende kakhulu ngapha kithi ngapha ngazi ukuthi kwakhala nyonini. Abantu bakithi siyadubeka, abantu bethu bagcwele esigangeni, bangaphi ngaphi. Kodwa uyangizwa ngikhuluma ngemuntu omdala ngithi ngiyayivotela izanu, ngiyayithanda izanu, inika lokhu. At the end of the day sengibuya futhi ngifonela lwa mntwana owasuke ezwandawule tshaye baleka ephuma ngesamagunda nezefika eSouth Africa semele ngifide. Kodwa mase kufika amavoti ngabona nje isikipe silomnanga kwaphakathi yimi la ishaqashaqa. Sengikhohlwa uza umuntu ethi khonana ye iMDC ye iphathe njani njani. Abantwana abafuna imisebenzi, ake sivule namehlo bantu siyekelenini ukuba sifidwa njengenkukhu, sifidwa ngabantu bezani. Ake siphumeni izani vela elaphisi noma ungazuyivotela eladanki yasiqedela abantu bakithi ngesikhathi seGugu Round. Kade sinanku ingeni lokobulawayo yaqeda abantwana bomntanethu libhizi. Kade siwantwana okuncane kugcwele ezibhedlela, umntu ezibhedlela nasemajele. Umntwana omncane ubotshiwe ukuthi ubetshontshi isinkwe, tshontshi ithukele. Iyona izani imkhabi itshale betshontshi izimali, betshontsha onke ama-resources akithi, besilokhu siqamba amanga sithi sanctions, sanctions, sanctions. Yani bakithi, ake sivuleni abantu bathi amehlo bantu basemathebheleleni. Ke sihlakaniphe, ke sihlakaniphe bana babantu abafiwe phambili abadla besutho macafuna kuthi even umntana wakho obhurulu wakho ungambona ejoyina esebenzela izano emathebheleland yenza i-follow up uzombona ukuthi udla esutha ngokuthengisa abantu. Unganilanazelela uzabona ukuthi wabulalisa abantu abangakanani. Ake sihlakaniphe, sike sivula amehlo. Sase sithi mebhumama uThokozani Khuphe uzanceda laye ngoba zama la kuzameka khona. Ma unyawo luncaniso lungenile ephalamende, qina khona lapho kwenze ukuthi la ungenisa abakini ukhala ufake izikhalazo zabakini. Nangu la enamanama lomnankakho sephumile ku-MDC, namanama lomnankakho. Ithemba lethu kathesi ngicabanga ukuthi selisele kuba uWiseman Ncube lo mama uThabita Khumalo. Yiba sebeza silwele emathebheleland bese parliament. You can't start from the scratch. Abantu asihlakaniphe, inhliziyo yami buhlungu sengendlela into esiphathwa ngakhona thina ngapha emathebheleland. Ngibuhlungu kakhulu lento kuyenziwa akula ngithi imgwaqo ngitsho noma yini yonke into isile bhagat. Kodwa sibhizi lezanu ngenxa yokuthi mase besiyavota ubuzophiwa inkomo into engafa noma nini. Ubuzophiwa ihlanyelo sileke ukuzithengela 2-3 days futhi sihlupha umntwana oseGoli khonana. Umntwana ophethe owahamba ngobunzima akala maphepha lakhona, usebhizi ufida thini. Ma abantwana bethu bayazama ukuthi besikhulule eGibhithe lina namanama lezanu yenu nale. Akula nto ezasenzela yona bakhe. Enough is enough.
Lowo nguMandlovu weCholocho osithumele umbono wakhe ukuze siwudlale khonapha emoyeni.
Come on, 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 come on
Inzwisa yomculo kalikhwa okancube esithe ngiqome ntombazana yena phela laye ibizo lakhe likhona kuluhlu lwamanama awards winominee okuthi ukuthi mhlawumbe laye angaphiwa isicoco ngomculo wakhe. Hayi ke isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.